Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhla zibu 23 Mfufu 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso ezilwela ilungelo lamatitshala eziyisithiyangalombili sezilobele ukumongameli Emmerson Mnangagwa zimethulela izikhalazo zazo. Ibandla le-MDC Alliance selicothoze umbiko ophathelane lomumo wesizwe owethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo othi umnotho welizwe usuthuthuka.
Kambe kule minyaka emingaki ama-professionals esidla ingqoqo zomlomo.
Umongameli Donald Trump lomnumzana Joe Biden bachukane njalo kungqoqompikiswano yabo yokugcina phambilini kokhetho oluzenziwa ekuqaleni kwenyanga ezayo. Iningi lamukele ngezandla zombili umbiko kahulumende welemelika wokuthi ugatsha lwakhe lwe-USAID luzaphathisa abantu abafika phose ingxenye yesigidi 490,000 ngezokulima ezigabeni ezintathu zelizwe.
Ebantwini abathwele nzima njengabantu baseZimbabwe ngoba intanda nephela iyamukela ingabe yini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Inhlanganiso ezilwela ilungelo lamatitshala eziyisithiyangalombili zilobele umongameli Emmerson Mnangagwa ugwalo lwezikhalazo olukhangelelwe ukufika emahofisini akhe lamhlanje. Inhlanganiso lezi zithi njengoba sokusobala ukuthi ilizwe selabuyela ekusebenziseni idola leMelika sokumele lazo zihole ngohlobo lwemali le. Lezi nhlanganiso zithi njalo kumele umongameli ananzelele ukuthi abakhalalanga msebenzi kodwa bayehluleka ukuya emsebenzini ngenxa yokuswela imali. Bafake lezikhalazo ezinye ezimbalwa kulolu gwalo. Ibandla le-MDC Alliance selichothoze umbiko ophathelane lomumo wesizwe, i-State of the Nation Address, owethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo othi umnotho welizwe usuthuthuka. Umnangagwa uthi njalo ezinye ingatsha zomnotho ezibalisa ezamandla, ezokwethekelelwa kwelizwe, lezokulima zikhangelelwe ukuthuthuka kumalanga alandelayo. Uthi ukuhlaliseka komnotho sokubangele ukuthi impahla ingasathengwa phandle kwelizwe ngobunengi, njalo imali yakwamanye amazwe isitholakala lula elizweni. Kodwa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda uthi amazwi kaMnangagwa awasiloqiniso.
Uma sikhuluma nge-economy sikhuluma ngama-statistics ngokuqala lokho. Uyathembisa ama-civil servants kakhulu amatitsha namadokotela ukuthi hayi sebezwile sebezaqalisa ukukhuluma labo. Kambe kule minyaka emingaki ama-professionals esidla ingqoqo zomlomo. Ikuthenga isikhathi uyakwazi ukuthi khathesi umnyaka uyaphela kube lokhu liviri eyabe lokhu eligijima ndawonye. Ukhuluma njalo ngokuthi kuzaba le mthetho emitsha abathi ngama-bills. Ye, siyakwazi mhlophe ukuthi sebevumelene labangani babo abasephalamenti i-MDCT ukuthi sebezafaka enye ibhili ephalamenti masinyane eyokuthi umuntu engaxotshwa ephalamenti abayithi recalling akusoze kube ne-by-election sebezaphongu doba omunye bamfaki yona le party eyabixotsha umuntu bafuna ukuthi kube le-bill enjalo ngenxa yokuthi besaba ukuyangeka ukuthi kungaba lama-by-election ama-MP wonke awe-MDC axotshwayo azabuyela. Akunalutho okukhulumileyo thine edesilalele sisithe engxenye uzaxolisa imsebenzi yakhe emibi abayenza bendawonye lomgane. Into edeyikhuluma lapha yikwethusela izimbabwe jikelele ukuthi bahlale besubela umsila benganakani.
Manje lina njengebandla lithini?
Sicela ukuthi amahlabi ezulu bonke uma ubaba lekhuluma kabalalele bezwe ukuthi uhumutsha amanga anjani. Khathesi sibona ukuthi amapholisa lamagadijeli lamasoja yiwo asehola imali okwedlula amadokotela. Sinobufakazi ukuthi ugadijeli oleminyaka emibili sehola $22,000 RTGS. Umbalisi lo dokotela abalama degrees bahola 10,500. Yikho ke konke lokho edekutsho utshela abantu bekhankasa msuku zonke besithi kulama sanction. Lokhu ingoma ehlala ihlatshelwa kusenzela ukuthi abantu bakhohlwe inhlupheko zabo bagcina sebelandela ipropaganda.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Ngameli Donald Trump lomnumzana Joe Biden bachukane njalo kungxoxo mpikiswano yabo yokugcina phambilini kokhetho oluzenziwa ekuqaleni kwenyanga ezayo. Untungameli Nkomo Studio 7 usethulela loludaba ngokugcweleyo.
UTrump loBiden bachukane phezu kwendikimba ezitshiyeneyo ezigoqela abake babhuqana ngazo kungxoxo mpikiswano yabo yakuqala ezifana lomkhuhlane we-COVID-19, ukuvikeleka kwenhlelo zokhetho ezitheni zeMelika, indaba zempilakahle, ezomkhathi kanye lodaba lokubandlululwa kwabantu abansundu. Ingxoxo mpikiswano le ibiyehlukene leyakuqala ngoba ababili laba bebengathukani njalo bebengavimbani ukukhuluma. UTrump loBiden baqale ukukhuluma ngomkhuhlane we-COVID-19. UTrump esithi kumele kuvulwe ilizwe njalo ethembisa ukuthi umuthi wokwelapha lomkhuhlane usuzatholakala. Kodwa uBiden usole uTrump esithi wehlulekile ukuvikela uZulu kulumkhuhlane. Bakhulume njalo ngodaba lwabakuza eMelika olwe-immigration. UBiden ethembisa ukuthi engakhethwa uzatholisa amaphepha abantu abedlula i-11 million abaseMelika ngaphandle komthetho.
Within 100 days, I'm going to send to the United States Congress a pathway to citizenship for over 11 million undocumented people.
Ngingakhethwa ngizaphuma lohlelo engizaluthumela eCongress phakathi kwamalanga alikhulu olujonge ukutholisa abantu abedlula izigidi ezilithumi lanye amaphepha okuhlala kuleli.
We owe them.
UTrump yena usole uBiden esithi ufuna ukuvula imingcele yelizwe kungene lesigebengu.
Catch and release is a disaster. A murderer would come in.
Uhlelo lwe-catch and release luyingxabangxoza. Ababulali babengena kuleli. Obhinya labo babengena kuleli. Abantu abangalunganga bebengena eMelika babanjwe bakhululwe.
They don't come back, Joe. They never come back.
Bekhuluma ngokubandlululwa kwabantu abamnyama, uMongameli Trump uthe akakhethi bantu ngombala njalo uthe kunenge asekwenzele abantu abansundu.
Nobody has done more for the black community than Donald Trump.
Akula muntu osephathise abantu abamnyama ukwedlula mina, mhlawumbe ngaphandle kukaAbraham Lincoln. UObama loBiden kabazange bakwenze lokho. Ngaguqula mina ukubotshwa mahlayana kwabantu abensundu.
uBiden waphikisile amazwi kaTrump esithi ulobandlululo. Uthe yena ulohlelo lokuthuthukisa abansundu enganqoba.
We have to provide for economic opportunity, better education.
Kumele sibaphathise ngenhlelo zokuzithuthukisa kwezenotho, ukuthola imali yokusungula amabhizimusi.
Ababili laba bachukane njalo ngodaba lomnotho lokusilela kwemisebenzi. UBiden esithi engakhethwa ufuna isisebenzi esihola imali ephansi sihole i-$15 ngehola. Kodwa uTrump uthe lokho uza kujiyela kubaqhatshi lakuzabelo. Izizalwane zeZimbabwe ezibukele ingxoxompikiswano le zithe ihambe kuhle kakhulu ukwedlula ingxabanxoza yakuqala. Nangu usopolitiki umnumzana Dan Moyo.
Abantu bakaTrump bazojabula kakhulu ukuthi at least uzamile ukuthi abehave, kazange enze into avamise ukuyenza, kusho ukuthi bamkhuzile. UBiden on the other hand, I think umaintaine i-status sakhe, waphusha izinto ezibalulekileyo kakhulu.
Omunye njalo usopolitiki umnumzana Tim Ringai laye uthi abamacele omabili bajabulile ngendlela uTrump loBiden abaqhube ngayo. Kodwa uthi kaboni bekhona abantu abazavota abalakho ukuguqula umqondo ngabakuzwileyo kulingxoxompikiswano.
Ama-Republicans azavotela uTrump, we know that, and then ama-Democrats azavotela uJoe Biden. But okwakathesi kade sebelwela khona ngama-independence. So ngibona uJoe Biden ngathiwa uloku yi-advantage anyana.
UTrump loBiden bazaqhubeka ngenhlelo zokudinga usekelo kuZulu sokusele nje insukwana ezingatsho lutho ukuthi kwenziwe ukhetho mhlaka 3 ngenyanga ezayo. Yimi uNtungamile Nkomo weStudio 7 ngiseWashington.
Lamukele ngezandla zombili umbiko kahulumende welemelika ukuthi ugatsha lwakhe lwe-USAID luzaphathisa abantu abafika phose ingxenye yesigidi 490,000 phansi kohlelo oluthiwa yitakunda lolwe amalima ezigabeni zeMathebelele North, Maswingo leManicaland. Embikweni owethulwe ngolwesithathu, i-USAID ithi inhlelo lezi zigxile kumfundiso yezokulima lokunye ngendlela yokuthi abantu beziselele bengalindeli ukuholiswa ukudla. Inhlanganiso ye-K International yiyo ikhangelelwe ukukhokhela uhlelo lwetakunda endaweni ezibalisa iChibi, Zaga, Buhera, Lemutare, njalo olwe amalima loko luzaqutshwa eCholocho, Lupane, Wange, Binga, Lenkayi. Ukuze sihlaziye ukuthi inhlelo lezi zingaphathisa okunganani, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ecubungula ezokulima.
Umuntu ogalulayo uyababelela, sengitsho lakuyo inqodi. Luqondile ebantwini abathwele nzima njengabantu baseZimbabwe, ngoba intanda nephela iyamukela ingabe yini eyabe ikuphiwe ngobana abazali bayo kabakho. Ingayekela ukwenza njalo ingafa ngalolo suku kade bengabamba umoya okwensukana ezithize, mhlawumbe zekuthutshe okunye okungcono. Inani leli lezigaba zelizwe hayi angikhona ukuthi sibili abaningi bazazuza, kodwa ke kakufanani. Baningi abantu kulezo zindawo njengoba ilizwe lonke vele lidinga ukudla. Kodwa ngiyabuyela kulelane lokuqala ukuthi abantwana bomnyanga bavele baqathelana ingqondo lentethe.
Zikhona ezinye yini inhlanganiso ezincedisayo okuthi ukuthi zingaphathisana laleyi kungaba lomahluko omkhulu?
Kuzadaleka umehluko lalezi ezinye inhlanganiso lanxa sezinlutshwane ezisaphathisa abantu, ngobana udubo lolu selithethe isikhathi eside lokoma lokhu abantu bengavuni lutho emasimini. lo mbhuqazwe lo owe COVID uvalela abantu ezindlini ukuthi ubuya ngabuya khwela uhulumende kalalutho ngisho leziphaleni lalaba babenika uncedo abanye baba madolonzima uswela imali abanye njengoba lo hulumende ngathi abasongela kodwa bona abasasele sekujwela i-social welfare bangabambana le-USAID kuzadala umehluko
emphakathini lapho kukhethwa kuhle yini ukuthi ozathola ngulo ongasoze athole ngulo.
Naso-ke inkinga sithandekile lamahlaba ezulu. Nxa into le ingabanjwanga kahle izabe iyisakavukela umchulo wesidwaba okukhulunywa ngokuphela ukuthi bakhona abanye omazibeka abathi lanxa sekubuya into enje babe sebethatha into le bayiguqule bayingenise ezikhundleni zabo abalazo ezombusazwe. Aluba into le yenziwa kahle kungela ezepolitics phakathi kuzasiza kakhulu. Kodwa-ke kulabanye abacabanga ukuthi bona yibo kumele benze konke okwenzakalayo ngoba nabe ebandlela ubusayo lo uzibani kabamthande lanxa engabe egogekile lanxa eyintandane ye ugogo wakhe uyisemkhulubani abakiwo basekele ibandla leli elingayisilo elibusayo yiko lapho uzaphambaniseka khona. Ngakho mina ngombono wami ngithi aluba bonabo abaletha uncedo bazihambela bona bahlangane mhlawumbe lamakhansila labasobhuku labalisa bangcono-ke labo nxa kuhlangene bazikhethele bona babeke imigomo abayifunayo ukuthi bafuna ukwenzakale lokhu lalokhu lalokhu babe sebekubuye uluhlu lwabantu mhlawumbe nxa isikhathi sivuma babahlalele phansi bababuze bona abanikazi boncedo babe yibo abazikhethela abantu kungaze kwathiwa abantu kabakhethane kulokwethuselana lapha emakhaya kulokuzondana kulokuxabana kulokubandlululana akusoze kuyendaweni ukuthi kusize abantu ngacina kudala ingxabano ezinkulu kakhulu ebantwini.
Lo ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ecubungula ezokulima exoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 eseGwanda. Ugatsha lwezempila kahle libika ukuba kulabantu abangamathumi amabili lasikhombisa ababanjwe igciwane le-coronavirus izolo. Akula ngitsho lo yedwa obhubhileyo ebulawa umkhuhlane we-COVID-19. Ababanjwe leli gciwane abalithumi lasikhombisa ngabesigaba seMathebeleland South, kuthi abayisikhombisa ngabakobulawayo. Kwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi umongameli Emmerson Mnangagwa ufike kobulawayo izolo ntambama elubhekise elupane lapho azagcoba khona abaphutshe izifundo zabo lamhlanje. Leli phephandaba lithi uMnangagwa ukhangelelwe ukuhlangana lezinduna zesigaba seMandebeleni kusasa bexoxisana ngendubo ezibhekane lalesi sigaba. Iphephandaba lobulembu be-intanethi lezimlife.com lithi owayengukhomisari wegatsha lwabatsha kubandla lezanu-PF uMnumzana Godfrey Senengamu obesesitokisini okwamalanga alitshumi uze waphiwa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso se-bail engamadola azinkulungwane ezilitshumi $10,000. Umahluli uDavidson Foroma usole umantshi uNgoni Nduna ngokuncitsha uTsenengamu ithuba lokuhlawula i-bail esithi wayemele aliphiwe leli thuba njengomuntu owayezinikele emapholiseni. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisethumele yona nge-WhatsApp.
Studio 7, salibonani, salibonani, linjani? Siyabonga ukungena ehlelweni. Mina ke ngikhuluma ngakho, ngikhuluma ke ngezo ma-church ukuthi hayi kuyabonga uNkulunkulu nxa esethelile umusa wakhe COVID-19 yabuyele emuva. Siyabonga imithandazo kayande indawo ngezindawo iCOVID isinqobe eZimbabwe ingasihluphi. Siyabonga sesikhonza kancane kancane nje khonokho kodwa siku-short distance. Siyanxusa ukuthi ke sifake ama-masks singaphongi ukukhonza sesikhululekile. Afakwa ama-masks abafundisi ngezindawo ngezindawo bakhuthaza abantu bafake ama-masks bangaphefumulelani umoya omubi ukuze umkhuhlane bebuyele emva. Nyabonga.
Linjani zihlobo kustudio 7 ngona ngapho thina siyaphila kancane ngapha udubo uphila eZimbabwe kuyadutshekwa yeyi kungenziwa njani mina ngilapha eMidlands lapha kungenziwa njani kuphonga ukuthi nje njakho kwalo kwavele kurongiwe ukuthi kakuqunywe ilizwe phakathi laphakathi sizibonele engxenye amaNdebele lathi singaphila ngcono. Ngiyacela bakithi nganithiwa bantu bakomthwakazi ngani ningabambana sibambaneni sonke nje kube into e-A1 siqume ilizwe lethu lathi sizibonele udubo lwethu ngoba udubo lwethu luyabe lungolwethu.
Balibonani Studio 7 mina elibambe uhlelo lani balaleli be-Studio 7 siyacela lathi bakithi imilayezo yethu liyihambise sizwa abantu wani kuphela yibo abakhulumayo thina yethu imilayezo ayivula. Siyacela lathi ukuthi izwakale ihambe lezi zikhalazo lathi esikhala ngazo lathi singabazali besicela lisicelele umnankagu wabantu ukuthi leyo imali ofuna ukungcwaba ngayo izisebenzi zakhe kati kunani ukuthi eyiholise izisebenzi zayo beyidle bephila ngoba khathesi abantu wabethu bahlezi phansi abafundi sinje singabazali kodwa imali yokubanika ukuthi baholise ngalayo kodwa yokuba ngcwabulayo kanti kwenzakalani. Siyacela ukuthi yena le imali ofuna ukuba ngcwaba ngayo kabaholise yona abantu wabethu behambe ezikolo ngoba sinje abantu wabethu abafundi bahlezi ezikolo ngapho sitshela ukuthi abantu wabethu bayabhala bazabe bebhalani lokho abazabe bekubhala. Siyacela bakithi lathi siselizweni lapha eZimbabwe kona siphathwe kuhle phathwe njengabantu singaphathi njengenyamazana ngoba lokhu sokutshengisela ukuthi sokuyikusidelela aseyikuhlonipha thina abantu sokuyikuzenzela nje kuphela. Kati yona iyabe ivele ngaphi $US leyi 500 yokuthi bangcwabe esehluleka ukubane baholise yona angithi bathi bayayifuna babaholise yona $500 leyo ukuzingcwaba bazakwanisa ukuzingcwaba ngoba nxa yethe ebaholisile bazavula amapholisa abo ngayo imali enaleyo iyabe iningi kakhulu engathi uyabangcwaba bengayidlanga babanike beyidle ukuzingcwaba bazazingcwaba labo akula muntu othe ngafehlule kungcwatshwa. Siyacela sibili ukubane baholise abantu abethu lathi beqalise ukufunda siyacela lisihambisele yona lowo mlayezo uhambe uyefika khona ngale kumnankaba futhi besicela ukuthi eholise ababalisi imali naleyo ofuna ukuba ngcwaba ngayo babanike baholise. Siyacela bakithi sithi phambili ngawe TK phambili ngawe Maphuphe simalawe asikuthile oba ngaphi sihamba lawe bangaze bekuthethise bekuthini Ndlovukazi silawe Thokozani Kuphe wathawula abalandeli sigcwele baza kubona sesikuvotele babehamba bekhuluma amanga lapha besithi sibambise he uThokozani into 1 sebambene loChamisa besenzela ukuthi bethatha amavoti abantu banabakaChamisa bathi phambili ngoChamisa bekhuluma amanga besenzela ukuthatha amavoti kaThokozani uThokozani ulabantu singacabanga ukuthi kalabantu.
Livuka njani basakazi baka Studio 7 okhulumayo nguDominic uStambe okuhlala ngisePitoli ngisengomsebenzi. Basakazi bami kunento engayitholi kahle ngesizwe sakithi especially ngapha eMandebeleni please sivotela abantu bale eMpumalanga and abasenze lutho ngapha esayidini lethu benzela bona le kanti siyovula nini amehlo sizwe sakamthwakazi sivula nini amehlo asiyekeni wonke lamaphathi lawo akusiwethu wasempumalanga asibhekeni into zethu zakwamthwakazi siyekeni into zasempumalanga ayikho into vele abazosenzela yona 40 years besihluleka buka manje otisha abadli next amapolisa isicathulo sitshekile kodwa kuthiwa kune-government. Ayi, asivule namehlo umthwakazi ngiyabonga.
Salibonani emsakazweni, salibonani okhulumayo eDindlovu. Buya obhewula, Bhewula Ward, eMatopo, eMatopo South, Matebelele South. Siyabonga basakazi umsebenzi omuhle elisenzela wona. Dunkamile siyabonga kakhulu. ukusiphakela indaba ezimnandi. Sibonge njalo lezakhamizi zakithi ezibonisayo uthando lendawo yawo nendawo zabo ngokubonisana ukuthi abantu bakithi abake siyekele ukulwa sodwa. Siyekele ukulwa sodwa sixatshaniswa ngabantu beMpumalanga. Bayasula bathi umakhuphe, umakhuphe lokhu, umakhuphe lokhuyana. Kodwa abakhangeli umsusa wentu ukuthi kusuke ngaphi kusiya ngaphi. Balandela nje wathi umlilo wamaphepha lawo okuthatha ubasa ehlathini futhi basala sifuthi sitshana sodwa thina sodwa. Bona bonabo abasikhokhelayo esibalandelayo sibasekela besise ehlathini. Basinceda ngani? Bayakhuluma, ziyakhuluma izakhamiza kithi ukuthi MDC Alliance yathatha yagcwalisa amakhansela koBulawayo. Asincede ngani amakhansela akhona? Kathe siBulawayo isidorobho elingcolile into engakazi bonakali. Akusayenzakali sokukwaqhamuka lokuzeni likhorela into engakaziye ibonakale koBulawayo. Nxa abantu bonabo ababuya bezofuna imisebenzi befike laphana beqhathwe sibavudele futhi thina abantu. Kathi abantu bakithi banjani? Sinjani bantu bakithi? Asikeni sisapotaneni sodwa, sisapote into yakithi, sisapote ubuyithi. Sike siyekele ukuzizonda, ufana lokuzizonda lokhu esikwenzayo. Ugijimele ukuyathanda omunye umuntu engeke ukusiza ngalutho. Akeni sisapotaneni sodwa, nxuse futhi lamaqembu ezombusazwe wakithi ukuthi laba-ke behlangana abaholi bakithi bebambane. UMDC kaMakhuphe, izaphu, MRP, zonke nje ama-ansa, amaqembu wonke la ahlangane, ahlanganise abantu bakithi sibe le-party A1 esiyabe siyivotela esikwazi ukuthi zamela izidingo zabantu bakithi. Siyabonga basakazi, siyabonga kakhulu. Ngicela lami i-video audio yami lidlale bakithi emsakazweni. Siyabonga, bye, kube losuku oluhle.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Wangu difference yakhi fana le China. Kwata wena ukulumi njenge China. I China liti vara 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 vara. Dani makiwa nyadi tanda ngoba di chipintwi. Isikwa zakho na si deep Australia. Sia la para en salva cona, la pescosa na bendi. En caí vayan tanda, da miña batanda. Mi plen que si venye la fe, euromos va mi cona. En cuamba en matusini, la papa jamba van tata cona. So get you fired up. You win, you won't have a whole while. Baba Bambin. You are the one about 20 peg. I will have to move to see. You're 20 peg. You're 20 peg. You're 20 peg. Dawa amas amane. When I rastan na butanda, uchwa uti pesi akifana le China. Kwa wena ukulumi njenge China. I China liti vara 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 vara.
Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje othi sikhangele ebesilazo zikhokhela. Singakagqibi uhlelo lwethu lalamhlanje othi sikhangele ebezikhokhela. Inhlanganiso ezilwela ilungelo lamatitshala eziyisitshiyangalombili zilobele umongameli Emmerson Mnangagwa ugwalo lwezikhalazo. Ibandla le-MDC Alliance selicothoze umbiko ophathelane lomumo wesizwe wethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo lisithi ngamanga. Umongameli Donald Trump lomnumzana Joe Biden bachukene njalo kunqoqompikiswano yabo yokugcina phambilini kokhetho oluzenziwa ekuqaleni kwenyanga ezayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.